sakabana nabo kakhulu nento esingakavumelani ngayo, especially i-material, iphepha eloku i-ballot paper, sibiza sithi i-ballot paper ngesikhiwa. Ngubani ozaliprinta lelo ballot paper, kumbe ngubani ozalenza lelo ballot paper? Sasifuna ukuthi siqale sazi ukubana lelo paper lizakwenziwa ngubani, njalo ngubani nalo balifake ku-public for i-tender, njengoba besenza amatende lapho lokho kuneke.
Kodwa khona ukungasomzamo ongcono nje okutshengisela ukuthi bangani bayazama.
Ungcono sibili umzamo o-enforced wona lo wabe wenzayo ukubana babuye bafake yonke le nto iye ku-tender. Siphinde sithi njengoba sasikhala ngama-ballot paper into eyiyo eqoqela labo abayenze ibe ifane layona leyo eyamatendelo kuni. Nxa kuyukuthi isizalwane seZimbabwe asivumelani lakho, njalo ama-political parties awavumelani lakho, i-parliament ikhona isavuliwe, ungahlala phansi kuvunyelwane. Ngiyakhumbula nje ukuthi kube kwehlule, kodwa kusitshengisa ukuthi nxa kwehlule e-parliament, njengoba ibandla elibusayo liyilo eliyi-majority e-parliament, yilo elivumela into ezinye, ongibanga ukuthi sizakuya kwi-election singela siqiniseko sokuthi leyo material ezabe siyisebenzisa yama-ballot paper izabe iyi-material engasoze ibe lobusozi.